Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-4 Ntulikazi 2023 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhethwa kwababili abancintisa kusigaba sinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi.
Okwenza amabizo abe mabili, ubaba uHadebe onguye i-candidate ye-MPship enkayi. Abantu besisithi masimnika i-candidate esiyifunayo, yena aqambe eyakhe ayifunayo.
Kodwa owethweswa icala lokubangela lingxabangxoza umnumzana Hadebe uyakuphika lokhu.
Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yamakhomishinazi okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi eCholocho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso.
Safa kwendlini, satshiselwa phakathi, ngathi izikhewu asifamuleni umgubazile, sibe sidubule phandle. Saphuma lo zikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhuba umhlangano omkhulu o-Star Rally enkayi South ukwazisa ngokusemthethweni labo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo lanxa labo ababikwa babhalisa bengelamvumo ebandla labo besithi bazancintisa okukhomba ukuthi bayabe bebabili esigabeni sinye. Amalunga enkayi abikwa engelamvumo abalisa omnumzana Busani Sithole, Mandla Nkosi Chuma, Sifa Sincube, Lamo Banda, Wan Ncube, Lo Nkosikazi Sambulo Maphosa, abakuward 14, 16, 20, 23, 28, lo 25, ngokulandelana kwabo. Unkosikazi Maphosa uthi, iningi labo lisola ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela inkayi South edalele parlamente umnumzana Jabulani Hadebe, ngoba nguye owabangela lingxabangxoza ngokuqhuba ukhetho lwama-primary elections, ngemva kokuba abanye babo sebevele bakhethwa kusigaba se-caucus. Kodwa umnumzana Hadebe utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
I-final candidate selection process u-stage number 4 yenzelwa ko-Jeki Business Center, lapho owakumele ama-ward wonke awenkwayi South angu-15 abuye azokuthi gwaqa. Wonke ama-ward afinyelela ukufika ngaphandle kuka-ward 25 ongazange abambe isikhathi. Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka-ward 25 esemile emoteni yamakhomishinazi okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika. Bebhalisa kumafomu akwaziyo ukuthi yikwini owakubhaliswa. So kwathi ama-commissioners la amanye ayekhona abafundisa benkayi sebebhala i-report yabo, babhala ukuthi khona ama-ward wonke abekhona akhethile laba abakhangelele ukuthi khona bebe ngokhansila ngaphandle kuka-ward 25. So kwenziwe konke lokhu, kwatholakala ukuthi sokulama-report amabili emahhofisini awe-Citizens Independent Selection Panel. So kulama-results amanye ayiwo abhalwa ebusuku, then le report enye ebhalwe ngamanye ama-commissioners okuthi u-ward 25 kazanga yenze iprocess ngojeke. So kwasokusenzakala ukuthi basebesithi kumele kuyeyenziwa kakutsha, but this time kwenzelwe khona ngale ku-ward 25. Umama uSambulo Maphosa wabuya labantu abalihlekana ababengaba ngu-32. Kwenzakala ukuthi lo nguye ayincintisana laye wayelabantu abafika 98. Kwagcina sokulomsindo ukhetho aluzange lwenziwe. Bafakwa elinye ilanga. kodwa akwenzakalayo ukuthi umama uSambulo Maphosa akasabuyanga. Wangifonela mina engitshela ukuthi hayi yena akasenelisi ukubuya, but okunye ngibona ngani wayesesaba ngoba wayebonile ukuthi ujaha lo okuthiwa ngumduduzi Ziba ulabantu abaningi kakhulu abamsekelayo. Ngoba ungakhangela ama-results even bese kusenziwa ama-nominations ku-stage 1, umduduzi Ziba wathola 52, umama uSambulo Maphosa wathola 48.
Ungachasisa ukuthi kwezinye izigaba ke lapho okwabhalisa amalunga abamabili kwahamba njani?
Uward 14, uBusani Matemba Sithole wathola 19. Then ubaba okubizwa ngokuthi nguLakson Chuma laye wathola 19. So kwakule draw, but okuyikho okwayenza ukuthi ubaba uLakson Chuma acine ephumelele yikuthi uMatemba wadisqualifywa ngenhlamba ayezikhuluma kuma audio lakhathesi inhlamba zakhona lokho zikhona kuma group awenkayi South abadala abahlala belalile lezo nhlamba ezazikhulunywa nguMatemba ezingeke zakhitshwa lapha emsakazweni ka Studio 7. Ward 28 owayewinile ngu-1 Ncube ovele engukansila ka-Ward 28 lakhathesi. Kodwa okwayenzakalayo izekhi ithe isikhipha i-final delimitation report kwatholakala ukuthi amavillage lawo aseku-Ward 16. Then wasetshela ukuthi njengoba i-candidate ku-Ward 16 yayisivele isikhethiwe, ngangcono kwenziwe i-process kakutsha kuyeyenziwa i-citizens caucus khona ngale ku-Ward 16 lawo unikezwe ithuba. Umbaba u-1 Ncube wahamba khona ngale ku-Ward 16 venza leyo caucus. Lo wanqobayo u-Councillor Servison Khumalo wathola 91, then u-1 Ncube wasothola 21. Uthe impumela leyo seyibonile ukuthi ayimanga kuhle, wavukela ezekhi esiyatshintshisa i-address yakhe, wasetshintshisa le polling station ukuthi yena usengowogonye. Kodwa iparty yakwala khona lokho yathi akungeke kwenze ukuthi umuntu uyabe esuka ku-village yakhe esiyakampena ku-ward lapha angasahlali khona.
Ama-primary elections lawo wawaqhuba yini okuthiwa ayengekho emthethweni?
Labo abasolayo angazi ukuthi indaba yasola mina kulokuthi nxa belensolo basole labo abayibo ababekhangele ngokhetho, i-Citizens Independent Selection Panel le-Candidate Grievances Handling Committee, yibo ababekhangela ngokhetho. Mina angizange ngithi abantu bayenza ama-primary. Lokho kwakusenziwa libandla, kusenziwa ngama-commissioners kule benikezwe imvumo yibukhokheli bebandla.
Alo-ke ngumnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inkayi South edale lephalamende engwebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa, yena othi ibandla lakhe lazama ukumncenga ngesinye isikhundla sokunikezwa ekhansili kodwa wasenqaba ngoba elandela ukufunwa ngabamkhethayo.
Okwenza amabizo abe mabili, ubaba uHadebe onguye icandidate ye-MPship enkaya, abantu besisithi masimnika i-candidate esiyifunayo yena aqambe eyakhe ayifunayo. Mina ngahamba ku-caucus point, lo omunye wami umduduzi Siziba wayengekho. Mina abantu ababe supporta mina babe ngu-20, ababe supporta umduduzi babe ngu-4. Then amanye ama-ward abanye babe ngene unopposed. Then amabizo ma esebuya, sokubuya abantu ababe ngivele bengekho la ku-caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngemva kwe-caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama-primary emawardini. So thina sayala uku-attend ama-primaries akhe lawo ngoba u-president wayekukhulume clearly ukuthi kakusoze kube lama-primary elections. Ama-primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibandla, babebuye ukuthi bezosupporta i-candidate abayibonayo ukuthi izaluza ekugcineni mhlaka 23, bese besithi mhlaka 23 bona sebe siyavotela ibandla labo. Then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no, asingeke sisinjani si-attende entweni enjalo. We had to withdraw from ama-primary elections akhe, and abantu abaningi bazavotela ukansila wethu lo-president wethu. Okuka-MP ubaba lo asimbonanga engubaba oqondileyo. Abantu benkayi bonke bayakwazi ukuthi abantu abakhethwayo abangena unopposed ku-caucus wabakhipha wafaka bakhe abafunwa nguye. So umuntu onjalo uzaqhubeka yenza into yakhe ekuhambeni kwempilo yethu kusisiya phambili. So uyaphambanisa ibandla, besibona ngani kusho ukuthi sihle simblock before he goes anywhere. thina upresident siyamsupporta at full cost. Siyamsupporta ibandla siyalithanda kakhulu.
Sixoxelaye umnumzana Hadebe uthi okokuqala waphuza emhlanganweni lapho okwakukhethwa khona, lanxa sokuleli bekwe elinye ilanga wafica ukuthi wena umnumzana Siziba ulosekelo oluningi okwedlula olwakho. Ungathi kwahamba njani lapha?
Ngiyakuzwa sithandekile. UHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngiyesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga. Nikazange abuye emhlanganweni. Safika ngo-10 emhlanganweni lo, saze sasuka ngo-5 ntambama. Njalo sasingasoze siwu-athende ngoba sasingakwazi ukuthi kuzokwenziwa ama-primary vele. Wasengilandela emzini wami uHadebe, lapho okwakungaba yi-9 kilometers from i-point yona leyo esasikiyo. Wazofikisana lami sokusebusuku ngama-7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi, mina uza nginika enye i-position. Of which leyo position mhlana we-nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position. Ngamtshela ukuthi hayi, mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho. Mina ngenza engithunywe ngabantu, angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe. I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azonithatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nxa ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo, promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula. And it was late ngabo-4. Kakhulume ngelanga ele caucus kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe sizirobha.
Sizwa ibandla lakho lisithi labo okuthiwa ngama-double candidates njengani, amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni. Ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha, njalo babevunyelwe libandla na?
Angiyeke ngikutshele ukuthi sasayinelwa ngubani, ngoba thina lanamhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha. Thina sabizwa kwathiwa wonke umuntu, kwafakwa ku-chat group ukuthi wonke umuntu owanominethwayo kahambe ezekhi enkayi center, lapho sizathola khona amabizo ethu. So thina sathola wona la amafomu ayekhona, sasebenzisa wona, sangenisa wona. Ukuthi ungubani osayinileyo, we never knew that. Kwakulama signatures, thina sacabanga ukuthi ngxe yibo president, yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine. Ukuthi ngabantu aba-unlawful, we never knew that.
Lo-ke ngonkosikazi Sambulo Maphosa othi uzancedisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 25 enkayi, lanxa ibandla lakhe le-CCC lisithi kwakhetha umnumzana Mduduzi Siziba.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko,
asambeni madoda siyovota.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi eCholocho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Bathi njalo abahlalisekanga kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCholocho.
Inzalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu. Mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetsho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi sombhuqazo weGugura wondi esigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo oseleminyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labomakhelwane abachiselwa ezindlini yi-5th Brigade.
Awunjabulisi ngoba lamanje lokhu ngihlupheke, angikwazi ukuthi kwabami umpumamami ngawusaphila kumbe lokhu ngale ngasewashona, kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele ngapha, kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotho.
Unkosikazi Ntombana Sibanda ose leminyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa, kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi. Uthi iGugurawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
Safa kwendini sachiselwa phakathi ngathi izikhewu asifamuleni umgubazini sibe sidubule phansi saphuma lo zikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phandle abachaya ngendlini badutshulela phandle sabaleka thina lobo zikhewu onamphathi azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ncwabalinye. Uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Basi njalo ukuthi abafuna izaphu babame ngapha abafuna izano bame ngapha salayiniswa salayina ababe sasikuzaphu sasibanengi sababanengi abezano baba bathithwana.
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owayengumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo. Umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalewela izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswele abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga isekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi.
Amazwi kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ukufakazi bokwenzeka eCholocho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause? Former President Robert Mugabe said Gukurawind was an act of madness. And we question.
Umandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lweGugurawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho nginguNokuthaba Dlamini.
Siyabonga Nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi udaba lokuthi ababhalisa ukuncintisa kukhetho ngemva kokuba umthethwandaba wenomination court usumele ugqibe umsebenzi bavinjwe ukuncintisa luza kwahlulelwa kusasa. Lokhu kutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungavuma lesi sicelo, amalunga ebandla le-CCC alitshumi lambili engazithola engasekho kukhetho kunye labamanye amabandla. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi umphathindambo wezamandla kagetsi wele-South Africa uMnumzana Kosiyasho Ramakgopa uthi eleSouth Africa selizama ukuncitsha ukumisa ukucitshwa kwamandla kagetsi ngesikhathi sokuchisa ngoba indingeko yawo iyakuba isehlile. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sakubona Studio 7, sakubona Studio 7. Into esenzeka la eZimbabwe leyo kusase into enzima kakhulu nje. Ngoba eZimbabwe nje ma kungabambananga nje amashona namaNdebele, kuba inkinga velo diZimbabwe be right nje. Kuba inkinga enkulu kakhulu ngoba ayikho into engalungiswa nje. Lela abantu bengabambananga, kunzima kakhulu. Mara mabe ngabambana nje amashona namaNdebele, bazokwazi ukuhlula nabo nje ukuthi mabe votela umuntu abamvotelayo ephume kungene omunye umuntu ozokwazi ukuvusiliswa. So manje malokho bekusabhizi kusaliwa nje kunje ayike kulunge, mara singabambani siyazi sizohlula nje eZimbabwe ingaphuquka nje kube nento ezinhle kakhulu eZimbabwe. And lokho ukuthi iparty lengiyani kuba inkinga lokho amaparty izonke iparty yaseZimbabwe onke amaparty asiwathandeni nje sonke nje.
Studio 7 linjani, siyalikhulumisa sihlobo, linjani indawo ngendawo, hayi siyalibingelela lonke khona emsakazweni.
Siyalibingelela lapho ku Studio 7 siyalibingelela basakazi, siyabonga umsebenzi omuhle liwenzayo especially ukusisakazela indaba eziphathelane lelizwe lethu lizwe laseZimbabwe. Ngike ngigxile kwezombusazwe, mhlawumbe lelami ivoice linga exister or ku-appear ku Studio 7 ehlelweni lenu. Sikhangele indaba kaJob Sikhala, silesicelo esikhulu kakhulu kumthungameli we-CCC uNelson Chamisa ukuthi nxa ezathola ithuba lokuthi ethungamele eZimbabwe lihluziye kabanzi, ehluzisise lezo ndaba zalabo bantu abaphakathi kobuhlungu ngenxa yobunzima bezana. Into yokuqala esiyicelayo le esibili, ukuze zonke izinto zilunge lapho siyacela ukuthi elungise umgwaqo, atsho ukuthi egxile kakhulu emashoneni, kabone kananzelele kabanzi ivindakithi ngale mathebeleleni ebona ukuthi yalungisa. Angibasoli kabanzi abantu abakhala becomplaina besithi this time ukuvota sebengangavoti. Engakukhuthaza kibo labo bantu, kambasoli futhi kamvumelani lawo. Engakukhuthaza ukuthi let them not give up, kabanga yethuselwa kumbe bengabi lokuluza ihope because there is still a chance, the good ruler is selected by the nation. So bona laba bantu abeZimbabwe, let them be united, bebe bantu bo one, be voter so that they can remove ubunzima kulapho. Siyabonga ukusiveza lathi enhlelweni zenu, inkosi lithungamele ngomsebenzi emihle liyenza.
Studio 7 siyabonga iznews lalele singaphe kezi mathebelele south awaba ngithi izaniphefayekele ukusihlolela every year nxa ukuthi kuyabuya ama elections bangenisa igreda emgwaqweni, umgwaqo vele uyisifula besenza iswele erosion. Hayi mana bekuyebekuyele ukusihlolela thina bethi balungisa imigwaqo. Imigwaqo leyi how many years bethatha ilizwe emakhiweni, kumele ukuthi aluba kulethara la alube imigwaqo leyo lethara, bafake igreda emgwaqweni oyisifula besenza iswele erosion. Xa izwe lithi liyabuya liyakhukhula umhlabathi wonke lwana uyahamba, abantu abafunyele ukuhamba begebha lapha lalapha, bona bagebha wona umgwaqo ngokwawo. Awuzani phefeke la nto le eliyenzayo. Ngisekhezi, ngikhuluma ngisekhezi la endaweni yabo yena le yabahlupha khona bechaya abantu kuwathu lapha, abayekeli into le yabayenzayo le yokugreda umgwaqo besenza isweli erosion lapha befusa izifula nje.
Siyabonga. Hayi asambeni siyovota madoda, asambeni siyovota. Sike sikhipheni amanyala la akuthiwa ngumnankakwe, laboyisi umnankakwe namhlanje osengumnankakwe izolo kade ngumngane. Asike sikhipheni idoti zabantu lezi. Ngisola kakhulu ngimangazwe ngabantu kade benyele khonapha ePlumtree, mina ngizalwe ePlumtree khona. Abantu kade benyele babuye bathi kade kungasizinkwa, kungasima cold drink. Angazi ukuthi izithuta, ngiyazi ukuthi zezithethwe ngudumo, canga ukuthi zizahlala zinata ama-cold drink. I-cold drink yayinale inyanga kuphela. Nge-5 years uzabe ungayazi i-cold drink, kumbe angazi ukuthi i-cold drink siyifundela kubona abantu yi. Yayizondizani phambili nge-CCC phansi ngezani.
Njani emsakazweni ka-Studio 7 linjani? Hayi siyazizwa izindaba. Ngathi kahle ngibone i-post kamnankagwa eyenze irali yakhe ePlumtree. Ibandla leli likamnankagwa lilabantu, leli bandla likamnankagwa lilabantu, liyafostela nje abantu ukuthi lithandwe vele kalilabantu, kalithandwa especially yena umnankagwa vele kalabantu, kalabasikeli. Uhambe thatha abantu egwanda, uthatha abantu emashonalendi, uthatha abantu ukuyingcusana kwakho okungabantu, uhambe kuthatha nje okuthengiweyo usezezibona kaseplumtree ukuthi uthule support. Kawula support ke baba sesikutshela ke thina, kawula support vele kawuthandwa. Uyafostela abantu ukuthi bekuthanda kodwa vele kawula support. Kala support walo, kala support vele kaphume abantu akabamfuni, uhlezi lapha ngenkani ngenxa yearmy lamasosha namapolisa. Vele kala support lo walo, kadingeke ukuthi aso umuntu angabusilizwe lo, umuntu ophonga ukukhuluma inhlamba public phakathi kwabantu ungathi upresident ongabusilizwe nalo. Sekule walo ke sihloniphe kancane.
Shelele ke sibonge bantu bakithi, sibonge ma-Afrika, sibonge titi sonke. Inyanga le ngiyamaqhawe ubaba uNkomo, Joshua Nkomo, Jimbo Chitheta, uNelson Mandela, uRolihlahla, abantu ababe nembono ephambili. Uma usithi uyabheka yonke into yabo yayihamba phambili pambili phuma pambili ibonakala ukuthi abantu bafisela abantu ukuthi babe ngabantu banye so kwase ungenela ke imengela ezirongo zazofakwa ke ngamakhiwa sesifakwe ngamakhiwa especially kwelakithi befakwe uMargaret Thatcher besithi bona uLokuzeni Zapu wayithandana le-ANC bade besithi wayizapu ithandana le-ANC iphathe ngasoze yafaya wina uMargaret Thatcher sitsho kanjalo bathi bona njalo futhi wayizapu ihamba lamarashiya so i-ANC lezaphu ngabantu ababe kakhulu waye behamba le-USSR i-Soviet Union so kwaba yindlela yokuthi amakhiwa asesikhangela ngendlela e-wrong kanti labana abantu babesincedisa basincedisa ngendlela zonke nezikhali langemorali imorali phela ngitsho izikhali ma bekunika izikhali ube nesimorali ukuthi hayi sasincoma mpela size sincombe sithi hayi amazega u yasincomba mpela into abasinika zona ngendlela yokuthi abantu laba babevele besincedisa kiko konke kuma-alliances ethu konke ekuhluphekeni kwethu besincedisa so safela khonokho bantu bakithi safela nje into encane uma sasingahambi lamarashiya angikwazi ukuthi sasizahamba nani abona kathi lo izanu kamgabe baze baqalisa ukuthi beyichithe ngo-1999 so kungena olokuzeni laba belebha bathi hayi lokwanokwenda sihambisani nako siyabonga thank you
Studio Safe abahle abalaleli abasakazi wonke nje siyalela silishisela okuhle kuphela njengoba landi sifise bengicela la kibalwe hawu ngikhuthaza abanye bamuthi save madoda isikhathi sokutshona sibhunga sipupha ijani sikhulumana ngemhlobo sithukana senza lokhu lalokhu esesisele ngesokuyena sinakaneni kuphela sibe imbumba sibe munye sinakane into esiphumenile siphuma lapho asilandaba lokuthi ngumhlobo bani ozasibusa ngumhlobo bani kodwa sifisa nje ukuthi kube lo tshintsho lodwa sicela utshintsho nje utshintsho ke kupheka imali kwazana omutsha simbondi la upheka lokutshona sikhuluma ngabantu abangazi into abayitshola abathi yeyi imigwaqo yalingiswamadamu agcwele bekhuluma ngento enye la eyangazakali ukuthi kanti bakutsho kuliphi ilizwe yeyi imali yezimbabwe i-RTGS ye selikhuphuka njalo bekhuluma ngento abangaziyo ngitsho ukuthi wonke umuntu uhola $10 lake lakubona khonokho leni ingozi le esikhuluma ngayo asitshintshenini asitshintshenini ngiyacela ngiyaphinda asitshintshenini votela iqembu olifunayo sesilinyezwe i-MRP ngoba ifaka ama-member of parliament angu-3 kupresidenti kayikho so-ke i-3PC asihambeni la kungakhathali ukuthi uchamisa lishona likalanga idonga yini asihambeni le-3PC onti kuphela into engicela
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza uzibuse elazakala ngokuthi 4th of July. Leli lilanga lapho iziphathamandla zikahulumende welemelika ezaloba ugwalo lokuthi leli lizwe selisuka phansi kombuso weleBhilithane i-Declaration of Independence ngomnyaka ka-1776. Leli njalo lilanga elithakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo nguZulu Mathupha ikakhulu ukuquphula inhlansi ezilumatha isibhakabhaka kumbe ama-fireworks. Imdeni layo iyapheka kudliwe kujatshulwe bebuthana abantu bemelika.
Yo, Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamanja, bad and kashan and jungle bobo. But look, but there's my king, but strap in young. What tinta mina, what tinta bogot? What linga mina, but what's on my tongue? Shish, that you miss your low. I don't know, clap and I go poke and put on go, but put on and you put up a cock. Who knows the leech as a couple of covers of pull a cock or pop a tongue. So the lingos are calling in beds. Not a strong at your zongas along in beds. My shit's all in pep. No, look, clap and whistle is pep. Look, contending to the bonandaba. Vele sikatele ndaba double boss the level is high yabona leza maphatheke langibamba every time ngispitsa lithatha ama lesson and aka the hustle the master the passion and brother is cousin and cousin best wishalo rap ye kasi sizaka zabantwini ngeke balunge funga kuma mama ncube hanya bathusa vele baqhuqe hey when I step in the booth oh my god yefunga cross I'm not the kind that you want to cross
ngeke balunge ingoma kawakhiwe isidubela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhlobo zendaba udaba lokukhethwa kwababili abancintisa kusigaba ngasinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi. Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi echolocho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye kumbe ntambama ngo-7:30.